So we see card descend about VOA in the belly.
Bana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhla ka 11 kumfumfu 2021 igama ngontungamile inkomo nanzi ezihamba phambili kubhubhe oyedwa nge COVID-19 eZimbabwe izolo. Inhlanganiso yeZCTU ithi abaqhantshi kumele bengeze iholo lezisebenzi kulandela ukukhwela kwentengo yezinto. Ingcwethi kwezemithetho zithi umtshutshisi omkhulu kahulumende akalamandla okwalisa imithethwandaba ukuthi ikhulule abasolwa abetheswa amacala okutshintsha imali ngaphandle komthetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi amathathu lane 34 belomkhuhlane lo. Luthi njalo abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokufikela lomkhuhlane bazinkulungwane phose ezintathu 2,847. Abahlatshwe ijekiseni yesibili njalo ingeyokucina bazinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6,359. Inani lasebebulewe ilomkhuhlane selifike kunkulungwane phose ezinhlanu 5,637 kuthi asebetholakale belawo sebengu 131,796. Lanxa umtshutshisi omkhulu kahulumende uprosecutor general umnumzana Kumbirayi Wodzi esithi iofisi yakhe ayisoze ivume ukuthi abasolwa abetheswa amacala okutshintsha imali yakwamanye amazwe ngaphandle komthetho kumbe osomabhizimusi abathengisa ngentengo egxile emkambo wensitha bakhululwe ngemali yesibambiso ibail. Ingcwethi kwezemithetho thi lokho akukho emandleni akhe. Uwodzi utshele iphephandaba leSunday Mail izolo ukuthi bafuna labo abayabe bebotshelwe amacala la bathonisiswe bevalelwe ejele. Ibhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe lithi liqhuba uphenyo phezu kwalolu daba ukuze kubotshwe izephulamthetho. Iziphathamandla zaleli bhanga zizahlangana labo somabhizimusi kuliviki bekhulumisana ngalolu daba. Igqwetha umnumzana Dumisani Dube utshele iStudio 7 ukuthi ukukhululwa kwabasolwa ngemali yesibambiso ibheyili lilungelo elisemthethweni elingeke lilawulwe nguhotzi.
U-prosecutor general akukho emandleni akhe ukuthi encitshe abantu imvume yokubambisa ibheyili because ibheyili ngesisekelo sombuso omkhulu weZimbabwe seconstitution. It's not a constitutional right. As long umuntu engakatholakali ukuthi ulecala kule mvumo yokuthi ebesuke endlini engavalwa yinkantolo kufanele tshengisele ukuthi ngumuntu ozimiseleyo ukumelela icala lakhe engabaleki lokuthi ngumuntu ongatholakala ngasiphi isikhathi lapho ahlala khona. So lokho abakutshoyo akuhambelani lesisekelo sombuso welizwe ukuthiwa i-constitution. Ngakho ku-unconstitutional angiboni ukuthi inkantolo iza kulandela ikakhulu inkantolo enkulu eyayikhothi kusiya phezulu abo angiboni bengalalela. Maybe emergency court because wesikhathi bethuka bengalalela khonokho but aphezulu enkantolo ezinkulu awona muntu uzakulalela ngoba ku-unconstitutional.
Ubona uhulumende senelisa ukuqeda udubo lokutshintshwa kwemali ngaphandle komthetho yini njengoba esithi usezabopha labo somabhizimusi abathengisa ngentengo egxile emkambo wensitha iblack market.
Angifumani ukuthi bazaphumelela. Ungakhumbula ukuthi udala le uMasimi Remba waba ngu-chairperson we-National Incomes and Pricing Commission. Abake bazama khona ukopha amakhampani ayecharge ngentengo enkulu. Kodwa akula muntu kumbe ola khampani eyayitholakala igwejile owawusezeli bevalelwe phakathi. I think kungabe kuyi-reaction yepolitiki engasoze sincede ngalutho. Nzanika umzekelo sokuthi abantu bephula umthetho kakhulu amakhampani nalawa yiwo abantu ababusayo. Abanye bangunamaminista, abanye ngama-permanent secretary. So bazazibopha njani? Yes, isifiso sabe sikhona, but njengeminye yonke imizamo ye-RBZ, I think uphonga ukukhuluma manje kuphela.
Ukuze udaba lomnotho lolu lulungisiswe, kumele kwenziweni ngokubona kwakho?
I think indaba leyo kufanele sishiye singathi ngesikhiwa ngama-market forces aziregulate. I think ama-laws e-supply and demand aziregulate, i-economy aziregulate, akungela kungenela okuthile kwama-politicians. Ngoba nxa ama-politicians ingenela kwenza esithi kube le-artificial, kube kugcina kusiba lama-economy amabili, e-formal ne-informal, eyenza ukuthi ama-politicians labanye abahlakaniphile bethatha advantage. So kufanele kwenzakale ukuthi i-market, ama-market forces aziregulate. I-rate aziregulate nge-supply and demand e-market. Akula muntu akula politician ofanele ingenele khonapho.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha sixoxela ekobulawayo kasenelisanga ukukhuluma lowo thi kusenjalo inhlanganiso yeZCTU isikhuthaze ezinye inhlanganiso ezimela izisebenzi ukuthi zifake abaqhathi incindezi ukuze bakhweze iholo lezisebenzi kulandela ukukhuphuka kwentengo yezinto ezitolo. Sixoxelo nobhala jikelele walenhlanganiso umnumzana Jafet Moyo.
Kufaneleke izinhlanganiso ezimela izisebenzi zibone phela ukuthi nxa i-cost of living isikhuphukile le holo njalo liyakhangelwa. So siyaqhakathekisa ke kuzinhlanganiso kumbe ama-affiliates ukuthi bonanini ke ukuthi nxa i-PDL isikhuphukile izisebenzi zingathola yini iholo elithethuthu. Nangu phela intengo layo isikhuphukile njalo sikhangela ngokuthi kukalutshwana kumba kwenzakali ukuthi nxa intengo sikhuphukile iyehliswe njalo njengoba sibona ukuthi uhulumende akalamthetho oregulator ama-prices kumbe asikabone singathi price control kumbe singathi inhlelo zikahulumende ezikhangelela ukuthi ama-prices angakhuphuki. So sokukithi ke thina esimelela izisebenzi ukuthi sibone ukuthi ngesikhathi siyatracka ke ukukhwela kwezinto bese sibona ukuthi kuma negotiations kumbe kukhulumisaneni kwethu labaqhatshi ngasektha kumbe kuma enterprises siyabona ukuthi siyancedisa izisebenzi ukuthi phela lazo zitholeke iholo elingcono elingabe lihambelana lokukhuphuka kwezinto ezitolo.
Zikhona yini intengo esezehlile njengoba uhulumende ethembisa ukubopha osomabhizimusi?
Besingakaze sibone ke izinto zisehla ngemva kokuba uhulumende sethembise ukubopha ke kungaba ngabathengisa imali emkambo omnyama kumbe bona abaqhathi kumbe singathi abamabhizimisi nje general nxa bekhuphula ke intengo yezinto. Zange sibone besehlisa nxa uhulumende esethe uyangenela ngokukhuluma ukukhuluma phela akutsho lutho kodwa uhulumende akaze afake umthetho othi ke intengo yezinto kufanele ibuyele phansi. So asila price control ke phakathi kwelizwe. Asiboni ke intengo isehla, intengo ke ukwehla kwayo esikunanzelela ukuthi singathi i-rate ekhwela ngayo yiyo esingathi iya-slower down esikhathini esiningi. Sesibone intengo ikhuphuka ngokutshona kwelanga, ngokuphuma kwelanga. Okungenzakala kuphela ukuthi singabona ingxenye kusehla ispeed kumbe ngathi inano izinto ke ezikhuphuka ngalo kodwa kukalutshwana kumbe akwenzakali ke ukuthi sibone ke intengo ke iqunywa kula lokhu kade isiyikho khona. So asikhangeleli ke ukuthi kungaba le price control, asikhangeleli njalo ukuthi intengo yezinto ingaqunywa.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU. Uya phambili umkhankaso wamalunga ezaphu adinga ukungena ezikhundleni kuCongress yaleli bandla ekhangelelwe ukwenziwa ekupheleni kwalinyanga. Sixoxele omunye wabantu laba, umnumzana Mthulisi Hanana, yena okhankasela ukuba ngunobhala jikelele wezaphu.
Bakhona abadala bethu abakuzaphu, amalunga ezaphu phakathi bandla lethu abangilandileyo bangicela. So kuyinkulumo phose esingaba leminyaka engafika over 2 years now. Abadala besithi hayi Hanana akubuye uzolungisa lapha, so hayi nami sengiphakeme ukuthi ngizobamba iqhaza lithi njengoba abantu bengicela ngeza ke ngale, ikakhulu nxa ucelwa ngabadala bekucela ukuthi uzokwenza into yakini ozalelwa kiyo. Sonke vele sizelwe singamazaphu, nxa ungumuntu ngini okulepolitiki sonke singamazaphu, siyakhula nje sesikhetha okunye kodwa ekhaya lethu lezepolitiki izaphu. So lamayi sengibiziwe ekhaya ukuthi ngizobamba iqhaza elithize. Okwesibili, abantu bathi akulabantu abatsha kuzaphu, kumele sibonakale ukuthi sikhona ukuthi sizoncedisa sa izaphu. Ngeza ke sibe sithi hayi izaphu ilabantu abadala lathi abantu abasha bakhona sidlala khatshana. So yikho lami okungenze ngaphakama ukuthi ngingabe ngichinga nsitha kula bantu abasha kuzaphu lami ngingekho phakathi.
Kungaphi lapho obona kusilela khona ofuna ukukulungisisa luba na uthe wakhethwa?
Eqinisweni inkokheli ukuthi uzaphu in the last 12 years lokho esaphuma ku-unity besizama ukuthi sibumbe inhlanganiso ikhuzananzela ukuthi focus ibingani khonapho kakhulu ukuthi hayi kukhanya ukuthi uzaphu selibandla elizimele lodwa asisekho ngale kuzano. So ngibona ngani khathesi sesiku stage 2, istage sokuthi lathi siqinise isisekelo sonesi ukuthi sisaphuma ngale. Okusilelayo ke ukuthi sibumbe inhlanganiso ezabonakala ebantwini, eza abasemehlweni abantu, ezakhulumela abantu, ezamela abantu, ezabonakala isima labantu. Ngithanda ukuthi lami ngilethe experience yami engilayo, ngisebenzisana labantu bakithi bonke nje jikelele iZimbabwe yonke ngezinto ezibakhathazayo. Ngikusebenze khonoko lami ukuthi hayi izaphu layo iyalimela, iyalenzela khonoko okuyisifiso zenu. So yilo iqhaza engizolibamba, okumele sikulungisise ukulungisisa inhlanganiso ime ibe inhlanganiso eqinileyo, ibe inhlanganiso enelisa layo ukuthi sekelwe ngabantu. Ngoba abantu nxa bengayisekela into kusho ukuthi kukhona abakubonayo okungahambisani labo kumbe okungahambi kuhle. So yikho la mengulandayo khona ukuthi sizokwenza izifiso zabantu, ngoba uzaphu uhamba nge-devolution othi amandla kayehle ayezabelweni. So mina engulandayo lapha ukuthi ngizohanesa amandla lawo ezabelweni abe yiwo abumba ukuthi uzaphu uqonda ngapi, ngoba yikho esikukholelwayo njengo up.
Bakhona abathi ikudala izaphu yaphelelwa isikhathi, nxa besitsho abanye bathi siya expire. Ungathini kulabo bantu?
izaphu ayisoze ya expire, izaphu kayisoze yaphela, kayisoze yacitsheka, ngoba izaphu ivele yona iyo umama wama political parties wonke. Umntwana angaza khula belendevu, unina kabi mubi, unina ka expire. Ngaphandle kwalokho ke bakhona bangatsho njalo bekuchiswa ukuthi khona mhlawumbe uzaphu akabonakala ebantwini, bengananzeleli ke izinto izaphu edlule phakathi kwazo. Izaphu idlule phakathi kwegugu round, idlule phakathi kweunit yaccord ekade ithwalise nzima. So nxa ufana lo muntu ovele emendweni, nxa evele emendweni ke watshaya indoda kwathini kwathini, angabuya emangobo ngoba abantu bathi hayi elumuntu angikhole ukuthi angenda kumba ngathathwa ngomunye umuntu. Kodwa nxa lo muntu angaphiwa ithuba like 12 years eziphiwe lezi ukuthi umuntu lo ahlale phansi ageziswe akhula fidwe nxa ke elimile ngaphakathi aphole, uyabona how umuntu uyavuka khwatshu. Yikho esikwenzayo kuzaphu. Uzaphu ube limele ngenxa yento esidlule phakathi kwazo, sesifike esigabeni sokuthi simvuse khwatshu abuyele abe nguzaphu esivele esasasimazi. Yikho ubona lathi abantu abatsha sisiphatha isibamba amaqhaza anje ukuthi nxa ngivotelwe ngilibambe. Nxa umuntu ezathi izaphu kayisozisekelwe ngabantu, thina siyini? Angithi yithi abantu bakhona. So inhlanganiso vele ngama grassroots, umuntu one person at a time. So hayi othi izaphu iya expire no longer relevant akakwazi ukuzayo. Izaphu is the next best thing ezenzakala ku political scenario yeZimbabwe.
Umnumzana Mthulisi Hanana ukhankasela ukuba ngonobhala jikelele webandla lezaphu. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba leNews Day livika ukuba intengo yesinkwa ikhangelelwe ukukhwela kulandela ukukhuphuka kwentengo yengqoloyi. Izimu Life ithi amagqwetha asesole kakhulu unobhala kugatsha lwezemali umnumzana George Kubamatanga ngokwamukela izipho ezivela kusomabhizimusi owetheswa amacala enkohlakalo umnumzana Kulakwashita Gwireyi. Ikroniko ithi umtshutshisi omkhulu kahulumende umnumzana Kumbira Iwozi uselaye ukuthi kuvulwe uphenyo phezu kokuthengiselwa kwegqwetha umnumzana Sipho Sami Malunga labanye bakhe iplazi le-ekadeni elisemguza lona eselihludunwe nguhulumende. IHerald yona ithi uhulumende usethembise ukupha isonto yeZCC Mutendi ilayisensi yokusakaza eyeradio. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ngiyabingelela kuqala, ngithanda ukubonga uStudio 7 ngomsebenzi omuhle awenzayo emphakathini yakithi. Ye, ngifisa ukuphawula, ngizwe kulo baba obekhuluma ePaula ngoChamisa wasethi yena mayiPaula wasekhuluma ngomqondisi moyo umkhokheli weMthwazi Republic Party. Ye, kuyacaca ukuthi ubaba bekhuluma yena ngokwakhe akakathungululi akakaboni usaseyisiphofu. Angeke uthi uChamisa uyadistejwa, udistejwa ngubani ukuthi wenzeni? UChamisa lomnankakwa bayafana nje, iagenda yabo iyafanana, siyakubona lokhu. Kathesi kobulawayo silama councilor ngu-17 afakwa nguChamisa, inhloso yalokhu ukuthi makuphuma imisebenzi betshele abantu abana abakibo khona le Mashonaland. IMashonaland le Mathebeleland vele kungamazwe amabili ahlukeneyo. Kungani kathi thina kwela kithi komthwakazi ngapho ngakhangela imisebenzi 80% ngabantu abavela eMashonaland? Emhlabathini wobaba bethu, obaba omkhulu bethu, emaplazini khona lapha kugcwele abantu beMashonaland. Sinabo baba bahlezi emakhaya abalwela leli lizwe kodwa bayahlupheka emakhaya gabalawo nalowo mhlabathi. Kungani ngathi bona abantu beMashonaland lokho begcwaliswa ngapha eMathebeleland? Ungaye eMashonaland angeke uthole amandebele emaplazini, ungaye ukuthola amandebele emisebenzini yabo. Thina kasibahluphe endaweni zabo, kungani bona lokho begcwala ngapha? Utham Umisa lo mnangako bavele bengabantu abasondayo thina ukwenza kwabo kuyafanana ukuthi kabasithandi khangeli golide abalithaphoza kumthwakazi more than 100 kgs a month abalithwala lapha kumthwakazi which is more than 570,000 US idliwa khona le Harare khangeli imali ezingena amabhoda akithi kumthwakazi idliwe Harare konke silakho thini kowulu Harare
njani abantu be studio 7 yazi ukuthi enye into ekhona ukuthi kudala kwakulama payslip into eziyenza ukuthi abantwana baphonge ukuhamba besenza into ezingayisizo besenza ukumita lokho ikuthi labo sebedinga ama-payslip i-payslip ikuthi kathesi vele you pay then slip kathesi into sebeyazi basakwazi amaphepha lana ayikhona kudala nawana ungabhatala then sulala yinto esikhona ebantwaneni akusela enye into vele umthetho usekho lapho
Salibonani bathwakazi abahle, salibonani basakazi bethu abathandekayo, siyabonga izindabeni esinethela zona imihla namalanga. Siyabonga sizwa indaba ezilehlonzi, sizwa indaba ezipheleleyo. Hawo kodwa sikhala ngezela kithi elibulawa ngabantu ngabomo. Kambe siyekuzwile lokho kwase Quadri Park kungayisikho kodwa ukuthi ubuye ithenda elivela elizoyenziwa eQuadri Park kusuka ikhampani esuka eHarare ibuya nabantu abeHarare okungangokuthi ngapha kobulawayo ngapha emathebeleleni akusena muntu asiyifuni imisebenzi bona yibo abantu abamele basebenze uvela ubone nje into yenzakalayo amaphathi aopposa izano yiwo kulapho kulabantu ababoshwayo kuphela kambe yiwo kulabantu abayenza amacala bodwa yena abantu bezano bekutshontsha kangaka berobhilize kangaka kunye labo bonke bana laba bayebizigqokoqela layo wakithi nalowo kuthiwa ukhaimo ikhaya Simon lo wasesanzukwi sewabaleka sewahlala khona le Harare ngoyothengisa ilizwe laphela nya babetho Gibbs singakhulumi izinto ezitshengisa ukukhetha kambe kungasuka ikhampani eHarare izobuya labantu abavele eHarare izosebenza kobulawayo izothatha yonke le mali ekhona ihamba nayo hawu kodwa ke niboneni izwe lakithi bakithi asisebenziseni ivoti lethu sikheni sivoteni okuhlakaniphileyo
ngibingelele izihlobo zami ngakustudio 7 ngibonga kakhulu ezindabeni zalamhlanje lezi nginesimanga uma ngizwa kuthiwa umama uGrace Mgabe kuthiwa uyakhala kakhulu ngokuthi induna yakwaZwimba ithi yena umyeni wakhe uDr. Robert Mugabe makayembiwe lapho ongcwatshwe khona emzini wakhe eyekungcwatshwa eHeroes Acre kuthiwa ukhala ezimajiyane bakhala okungakanani omafuyane uma befuna nabo ukuthi abayeni babo abalala emzini yabo kodwa uMgabe wala layekhona lo mama wala wathi mabayengcwatshwa eHeroes Acre lapha babengafuni khona naye akahambe eyongcwatshwa eHeroes Acre lapha ongafuni khona kumbe lapho unkosikazi wakhe nabantwana abangafuni khona nemuli yonke yakomgabe lapho engafuni khona kayengcwatshwa eHeroes Acre umgabe kayembiwe eyengcwatshwa khona lapho kulele khona abanye ababengafuni ukuyolala khona naye kahambe abemimbe ehambe naye khona lo masemathambo omhlophe kahambe eyolala eHeroes Acre lapho ongafuni khona lapho abanye ababengafuni khona wabathatha ngoba babengasazikhulumeli wayobasa khona naye kaye kabaye musa khona naye fune phelele khona ngale ngendlela naye wayephatha ngakhona ezinye inkokheli naye kahambe yolala nazo khona ngale kumakhulu abeyegulwa khona le lapha abayolala khona eHeroes Acre ngajabula kakhulu
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America ubika ukuthi ukufuthelana lokukhulumisana kubi kuya phambili phakathi kweziphathamandla zakwele China leza kwele Taiwan. Umsakazo munye uthi njalo kubhubhe abantu abayisithupha kwele Yemen izolo ekudubukeni kwebhomba ebelijonge iziphathamandla zikahulumente ezimbili. Singene kudaba lweMelika. Uzulu waleli lizwe namuhla ukukhefu elibizwa ngeColumbus Day. Usuku lolulu nanza ukufika kuka Christopher Columbus ezihlengeni zeAmericas ngomnyaka ka 1492 kulinyanga. Kodwa ezinye izabelo zeMelika azilinanzi leli khefu ngoba zisithi uColumbus wahlukumeza abantu abathola kulezi zihlenge. Ngokunjalo izabelo lezi zinanza ikhefu ezazibekela lona zalibiza ngokuthi Indigenous People's Day. Kolunye udaba olwehlukileyo owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthuke izizalwane zakwele Haiti ngempelasonto ezidinga ubuphepheli kwele Melika esithi ziza lomkhuhlane we-AIDS. UTrump ube lomhlangano e-Iowa lapho aveze khona ukuthi ulakho ukuncintisa kukhetho luka-2024 kulandela ukunqotshwa kwakhe ngumongameli Joe Biden nyakenye. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson.
Le nkulumo kalowa engumongameli welizwe laseAmerica umnumzana Donald Trump ubona ngathi inkulumo elenzondo kakhulu ibuchapha bengqondo lowo abenzileyo ngoba umkhuhlane lo wengculaza ukhona nje umhlaba wonke njalo nxa singadingisisa kakhulu ukuthi wabuyaphi ngasingananzelela ukuthi akusomkhuhlane wemvele lowaphongukuvela umkhuhlane nje owavela kulomuntu ogangayo lapha emalaboratory and labo bantu kukhomba khona lapha kulo lena leli lizwe yena asesithi abantu baletha umkhuhlane khona mbona ngathi kudelela singakhohlwa njalo ukuthi umnumzana uTrump vele akamthandi umuntu onsundu ngalokho umuntu open ngakho mpela ongazibiyo ukuthi akuthi ukuthi hayi yena umuntu omnyama uyamzonda.
Umbona encintisa yini uTrump kukhetho olusayo?
Inkulumo zakhe eziningi ziyabonisa ukuthi impela usasele sifiso sokuthi uyabuyela njalo ngathi uvuka nje isikhathi sonke ecabanga umedinga amaqhinga ukuthi acikele phansi umbuso kaBiden ngakho-ke uhlale emchothoza nje okwamalanga wonke. Angeke ngiyethuke mina kusasa nxa kusiza ukhethwa njalo umnumzana Trump engathi ufuna ukuyangenela ufuna ukuyancintisa ukuze abuyele esikhundleni lesi ngoba ungathi uyasifuna kakhulu.
Abibandla lakhe lama Republicans ubona bemamukela yini bemvumela ukuthi ancintise ebamele alubana ethe wathi ukuthi uzancintisa.
Kusangenzeka ukuthi kungabi lokuzwana kubandla lakhe kodwa ke umbona ngathi nxa sinazelela umbuso kaba uBiden ongena obusayo okwamanje ngibona ngathi kulokwehluleka okuthize sokusenza abantu bakhulume kabi ngombuso wakhe ngoba senazelela ukuthi inhlupho eziningi ezikhona lapha elizweni. Ngibona ngathi nxa singakhangela okwenziwa umnumzana uTrump ngibona ngathi uBiden usehlulekile lokho kuzayenza kuvuleke kalula ithuba lokuthi umnumzana uTrump abuyele njalo nxa lelo thuba livuleka kuzakwenza ukuthi laba beqembu lakhe abaningi bamseyele bebona ukwehluleka kukaBiden ikakhulu ngodaba lona lolo eke sike saxoxa ngalo msakazi lwabantu abokuza abangaphandle abagcwele eborder laphana simbona ngathi bahleli esimeni esibi kakhulu kokuthi noma ngubani ngeke avumele ukuthi abantu bahlale kulesiya simo. Lokho kukhomba ukwehluleka kukamnumzana uBiden bekufanele kube ngako khona sekwenzile ukuze kanakekele impilo yabantu laphana ngoba phecelezi kuqathekile ukuthi noma sicabana noma kulohlupho olukhona kodwa ke sicabange kakhulu ngempila kahle yabantu phecelezi ihumanity akufanelanga siyehlise sicikele phansi impila kahle yabantu.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Inhlanganiso ye-ZCTU ithi kumele abaqhatshi bengeze iholo lezisebenzi kulandela ukukhwela kwentengo yezinto. Ingcwethi kwezemithetho zithi umtshutshisi omkhulu kahulumente akalamandla okwalisa imithethwandaba ukuthi ikhulule abasolwa abetheswa amacala okutshintsha imali ngaphandle komthetho. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.